Yebo kambuthi amapholisa abe efuna ukuthi kube lomthetho elizweni. Kodwa ke sananzethu kunabantu abagidinethwayo bahambe bethaywa ebusuku bakhululwe emva kwamalanga amabili amathathu. Kambe umthetho nawo nalowo wayesengakaboni umuntu oyedwa ebotshwe ebotshelwa khonalokho. I-rule of law kayibe khona kasizikhiphele kuma-sanctions esizifaka kiwo thina singakakhulumi ngalawa avela phandle. Ama-sanctions aphuma ngokudemonstrate. Aphuma ukuthi siguqule izenzo, siphile ngendlela eqondileyo, sihloniphe ulungelo loluntu, siyabona ekhithika wodwa nje, kufana lamazolo ilanga lingatshisa ancikilika nje, kungabi ndaba zaluzo. So kasizilungisenini thina, singakaqalisi ukuthi sikhombele umuno wabani, ma ukhombele umuntu ngomuno wodwa, emthathu ikhomba kuwe. Uhulumende kamnika kwakazilungisisela kuqala, engakasoli abaphandle.